So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 11 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwababulawa ngesikhathi lesi. Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 50% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda.
Impuphu izaduba, kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumbu ayigijimise kwesabeke.
Imbongi yelupani u-Obed Dube owazakala ngokuthi i-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi.
Indlova isindwa ngumboko wayo. Umamaqotha kehlile ukondla abantu bakhe. Umntwana wendonga emqansweni ubambelela kunina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa ngesikhathi lesi. Lokhu kuphume emhlanganweni wezinduna obusenziwa kobulawayo izolo. Umnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazwe lo lapho okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Iphephandaba leChronicle lithi umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Jarumbira uthi umhlangano lo ngokugcina ngemva kweminye abayenze bedinga indlela yokuba lesisambululo kudaba lolu kunyanga ezisanda kwedlula.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotela
abuhlanga othela besifazane enhlanganisweni yamanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches bathi bazovotela kuphela abantu abatholisa besifazane lamantombazana amathuba okuzithuthukisa la ukungena ezikhundleni zobukhokheli. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eyeTwitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mlungisi Dube uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane beZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50% ngokufanayo, kodwa senanzelela ukubana eParliament balutshwana kakhulu okutshengisa ukuthi amathuba baphiwa amathuba alinganayo kwezepolitics. Umbono nje uyabulungile kakhulu ukuthi uyenze ukubana bekwanisa ukuthi bethole ukumela abameli babo abakwanileyo nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo nalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika sambeni sevuthela umuntu ongumama, even kuParliament sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, even emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela omama lobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke ngasambenini sivota, sivotela abantu abanjalo mama lobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame, abafuna ukuthi obaba labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabe Zimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iparty yethu thina silo muntu wesifazana and wantu besifazana wonke uyabona ukuthi kuna bapiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lati singabantu ngabafazi siyakwanisa ukulibusa leli lizwe lati njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumaphamisa njengomama omama yibo abagcina abantwana ukusukela umzwane ezamzala kuze kufikele umntwana ezekhule sibile yenzela yakhe imuli usuke ezandleni zobomama
umnumzana Ngqobizitha Khumalo isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hathi inzondo esebantwini athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe
kufuze kube labathi ngesilungu e paradigm shift kube lesigaba ukuthi wakhona hayi lokhu kakume i language ye hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo ngoba sinjengabantu abahlezi endlini bele petroli ele parafini ele gas kodwa sidlalisa umentshisi ufunakala nje oyedwa uzaxwepa nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo ngoba i hatred ukhona ku social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona laba yathethisa bayethuka i language
Umphathi Ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sthembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelezombusazwe
sibona ukuthi omama kuyini asebekwenzile esingaku lalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungelakulingana phakathi kwabomama lokhe kuhlukuluzwa i-gender based violence ilokhe iqansa sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama
ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu Zithi lanxa besifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe kucorporate world. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Imkhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ziku-26 kulinyanga iyaqhubeka endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubandla leli ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla omabili amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle untungameli inkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube endawonye lesikhulumeli sebandla leZapu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingqoqo
sina njengoZapu simatasa ngokukhankasela ama candidates wethu amabili for MP lamakhansela wethu angaba u7 endaweni ezihlukeneyo okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili ende njalo siyaluthola usekelo ebantwini okwamanje besisetsholotsho siyabhota izindawana zonke zabe seGwanda sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu so we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona
Mnumzana Dube sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT
Kina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso sababiza sabahlalisa phansi sabayenza okuthiwa i-induction ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye yokuthi kuvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo bathole ukuxotshwa ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo. Liyakwazi ibandla le-MDC lisematheni abantu njalo siyomfihlo ukuthi abantu abanjengabantu betukusika nale mithwayo ngabantu kade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwande ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezikabhethile. So yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlamelo ungavuka, kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusenza ukuthi sizifike namhlanje ukuthi kungekho udlame. Asisho ukuthi udlame alusoze lwenziwe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni leZimbabwe libandla elibusayo elezanu PF labona ababakhulunywayo be-TCC noma ngeke bakhulumele.
Mnumzana Ndlovu, kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselwa?
Cha, asikahlangani lazo, kodwa ke into yodlame lokuhlukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo. Thina njengoba etshela ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu, kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuxhiwi behlukumeza abantu bebulala.
Dube, lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga, iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu?
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omansipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo, okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lodubo lwamakhodoza amagodi lawa asemgwaqweni, lodubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini, lodubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni, lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo, kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha angasiphonga uhambe uhlangana lenqumbi zedoti. So thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonoko phambili. Okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption.
Isigqiba Ndlovu, kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni?
Uyabona baba Nkomo, uba umthembo uDube lapha ulifaka sobala. Uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi, ubulawayo beclean, ubulawayo ebesizincoma ngaye, ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo. Into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe. Kodwa ke uyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC. Into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani beyibo abaphethe kathesi? Usodolobho wakobulawayo ngowe-MDC tiye yakhe le, why bebengakwenzi isikhathi sonke leso? So izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela, sebehlekile bonke abaMDC ngenhlobo zabo zonke lezano.
Akuyiphethe ngamafitshane tu.
Ugatsheni usuke wahayekela ukukhuluma ngokwakhe, wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo. Asiloqiniso baba uGatsheni ukuthi izaphu kaye kazishephuke. Khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu, kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu. Siyakwazi ukuthi sokuke kwaba labo zaphu 2000 bagijimiseni ubaba uSwela labaninginingi, amazaphu sekuyaba maningi nje.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu. Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda. Iphephandaba lobulembu eleZim Live libika ukuba inhlanganiso ye-Grain Millers Association yazise ukuthi i-10 kg yempuphu ebithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane zamadola eZimbabwe i-$955 isizabiza amadola ayinkulungwane lekhulu 1099. intengo yezinto eziningi ezigoqela isinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka iloba nini. Ingcwethi zithi imbangela yalokhu yikuswela uhlonzi kwedola leZimbabwe obekuvele kukhona kanye lomthelela wempi yakwele Ukraine eqalwe ngele Russia. Buntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Intengo yempuphu kayisoziyekeli ukukhwela ngoba siyakubona ukuthi lo nyaka kuvele kukhwamile. Impuphu izaduba, kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumba ayigijimise kwesabeke. Sesifikile futhi kulesana isikhathi esabo 2008 lapho esike sagijimisa khona kakhulu impuphu. La iminyaka enembili emithathu edluleyo lapho kathi sokusenziwa khona amaqhinga ukuthi mhlawumbe kuthiwa impuphu afike endaweni ethize abantu bayebuthana khona lekutshona kuyisiqhobekho. Isimo esisikhangeleyo kathesi sikhangele lokuthi amafutha intengo yayiyakhwela khonokhuyana kwenza ukuthi into yonke iqanse. Sisesimeni esibi kakhulu, isimo esingaphose sithi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende ama-civil servants labanye nje abaholiswa nguhulumende babephose bakubona bekhuluma kakhulu ngokuthi ihola abaliholayo lincane kakhulu ngoba kathesi sikubona-ke ababekubonile bona singakakuboni. Lanxa nje sasibona abanye befuna ukubaxotha imisebenzi besenza lokhu lalokhana bebahlukuluza kodwa kwabantu benkosi babekubona ukuthi isimo esiyakiso sibucayi ngoba nxakathe sucabanga ukuthi impuphu i 10 kg izaba yi 1000 and something njalo emaphandleni lonyaka kulalutho okuzabangela ukuthi abasebenza emadorobheni bathumezela abasemaphandleni impuphu. Emaphandleni kakudliwa ngemgane emncane njengedorobheni, abantu bayadla ngoba bayasebenza. Sokuzabangela ukuthi mhlawumbe nxa umuntu ehola cabanga ukuthumeza ama 100 kg emakhaya khonokhana ke sokuyisimo esibi kakhulu.
Kukhona yini Dube okungenziwa ngohulumende ukuvikela uZulu kumthelela wokukhwela kwentengo lokho?
Sokufuna ukuthi uhulumende akunanzelele ngelihlo lokhozi. Okwakuqala izisebenzi kahulumende siyakwazi ukuthi bezike zakhuluma ngokuthi ihola bayihola imncane bebeqondile abantu labana ngoba siyakubona ukuthi lapho esiyakhona kumnyama phambili kumnyama lemuva kunzima. Okubangela ukuthi uhulumende okwakuqala kaholise izisebenzi zakhe imali eyaneleyo ezakwenza ukuthi zisebenze imisebenzi ilizwe liqhubekele phambili. Imali eyanelayo nothi le encane abayithola kathesi, uhulumende kaholise izisebenzi zakhe imali elingeneyo ehambelana lokuthi umkhono welizwe umnotho welizwe uminjani njalo intengo siyayibona ukuthi iyaqhaza. Okwesibili uhulumende nxasokunje sokumele enzele ukhana sithi ukusubsidize ama-prizes abantu bangaze bayezwa ubuhlungu bentengo directly ukuthi kathe sinto le isisifuthela. Nxasikhuluma ngamafutha kunje kwamanye amazwe uzafica ukuthi yebo yeintengo ingabe ikhwele kodwa kayikhwelanga kakhulu kodwa thina ke kuhle kuqanse uhlubuze ubuhlungu lobuyana. Le ntengo yezitolo lapho izakhwela kwesabeke okuza kwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu lobuyana. So kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe izimali zakhe zama-tax asubsidize izintengo abantu ukuze azizwa ngoba kade siyakubona ukuthi sihlangana lendlala kuleli lizwe nxa kuvuma uhulumende ka importe umumbu athenga umumbu omningi emazweni la tholile inala abise kube lo mumbu omningi elizweni abantu bangashota impupu emakhaya bahambisa abantu bayeholiswa ama 50 kg zona abajale kwaholiswa impupu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekweBulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Imbongi elupane uObhedi Dube wazakala ngokuthi yi-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi labahlabeleli abagoqela uAlbert Nyathi, Bongani Ncube, Prince Mzilankatha, imbongi kaMthwakazi, Sithandazile Dube, Desire Moyoxide, Sikhosana Buhlungu, Abednico Sikhosana kanye lomlobi uBarbara Makhalisa Nkala omphathise ekulobeni eyinye inkondlo yakhe. U-Obhedi usanda kwamukela imendulo yokuba imbongi elohlonze elizweni emkhosini we-National Arts Merit Awards oqutshwe eHarare ngenyanga edluleyo. Asizweni exoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngapho elandisa inkondlo yakhe ethi Women's Day ekudlalade lakhe elithi ngile stress.
Indlova isindwa ngumbobo wayo, umama qotha kehlile ukwandla abantwa bakhe. Umntwana wendonga emqansweni ubambelela kunina, umntwana wonke uqala ngokukhuluma ibale lithi mama.
Yeah, okwe collaboration ngiyakuzwisisa ngolimi lwethu esintu nelilima. Ngiyake ngibone ekhaya abantu abalimayo abatsha inala ngabancusa ilima. Abantu babuye lenkabi kuhlakule uqeda insimu ngelanga lelodwa. Phoke endimene sikuyo le ungazenzela okwakho wedwa. Uhamba wedwa nje umduna wendwangu akwandanga ukuthi nje uqonde ucace. Nyake ngibona abanye abaculi abaloduma abalohlozi bahlabela abanye abaculi okungakho ukuthi kuthi lisebenzisane lenzilima kwandu kuba kuhle. Ekuloveni ngisebenzisane lo mama uBabra Makhalisa uBabra Nkala. Inkondlo zami ezilichumi zibe khona lapho.
UNkulunkulu alibusise lonke jikelele bomama bethu. Inyanga ezisitshiya galolunye lisithwela kusihlaya, mhelwa kusihaba. Ubeletha kuthinga isibindi esedlule sombulali, kodwa likutshaya indiva liqinisele njengezigqila. Kumunyisa kufani lokumamatheka nje, ubeletha umntwana kufani lokubobotheka nje. Ihlongandlebe lomntwana kuthiwa lifuze unina. Olungileyo ufuze uyise, konke lokhu likutshaya indiva njengompostoli uPauli, kuyisipho mamela asiphiwa ngumdali.
Ngazocela umjaha ocula umculo wezokholo uAbednego Sikhosana ngayafaka lamela imiphimbo lapho ubaba uSikhosana ke uSikhosana abantu abamqala ngokuthi ngudlala ntethe untethe la yenza ingoma yakhe imnandi kakhulu ayenza lo baba uMadlela wangicela njalo lami ngangena lapho ngafaka iphimbo lami sizama ukuthi senze into ebophekileyo into elohlonzi elesigqi ezaba lengqikithi ukuthi uma abantu beyizwa uma siyenze sizinhlanganyela ingaba lesizotha lesithunzi okungenzuthu
Leyo yimbongi elupane uObedi Dube iAfrican poet othi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha ixhasana lezinye imbongi labaculi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi abathengisa umumbu omanzi esitaladeni u-50 Avenue sebethwele nzima ngokungathengelwa umumbu lo osicina usoma. Iphephandaba lechronicle lithi owakhethwa ukulungisa umgwaqo wembuzi roundabout eHarare uselandu lembiko yokuthi umgwaqo lo uzabiza imali elutshwana kulaleyo ekhulunywayo. Lo mgwaqo ubikwa uzabiza imali engamadola ayizigidi eziyi-9.285 million dollars hatshi i-65 million dollars ekhulunywa enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp. Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngilungile wasakazi dabalandeli Joseph lana nje ukuthi ngithunga umlomo alubaba lo owezane ozibiza ngokuthi u-Eliphas Mashaba lo okhansayo phela ingqolo ngikhuluma nginto engiyekho umamanga into engibona abezane laba makade ningalaqinisi ngizonitshela ke mina namhlanje indaba vele yaphazanyiswa yibo kusesenalo xhegu labo lelo uchombo thatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena uBulawayo vele bevele bemubandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Eliphas Mashaba lo unamanye amanga anzima ukuthi nje vele umuntu mawakhotha nje uli imilwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele bakhi babayalisayo in fact ababe futhi into ziyenzwa kubo njalo bayabavimba zonke izinto lezi besenzithi bese uthiwa i-citizen coalition for change iyehluleka ayikaze yabusa bona ebezani babakusayo bengaqamba amanga ungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani beletsozi elidala elingumonga umongameli wabo. So bantu lingabavoteli la bantu bezani PF lapho. Bayanya yibo Thulani Ndlovu enkasi osikhobo khu.
Salibona kanjani? Usishusisi wami ayi osikhobo enkasi sofa osikhobo khu. Lingabe lihluphen loza.
Yes, sanibonani. Sanibonani bakithi lonke balaleli be studio 7 nabasakazi bonke nethemba ukuthi abantu bayaphila abantu baphephile basayibambe lapho abayibambe khona ngesigaba se-corona. Ye, bakithi namhlanje lo daba still kuseseludaba olufanayo nesikhathini kodwa lokhu silungisa lapha nalapha. Ye, okhulumayo lisabona elikhulu esigabeni sakosiwo kwelasePlumtree engukhanyana incubi kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasePitsloot. Ye, indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto kwadwe benkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi. Thina ngathi obaba okhokho nobaba babesizalana emzansi for ukuzofuna umsebenzi lokhu kwakuthiwa khona ngaba befuna ama-greener pastures. So ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo. Kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi jikewu zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenele labo mama and so forth kwabonakala sebethatha umzansi bewenza idukwe. Cha, akusona idukwe leyi lapha kwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi. So ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile umbuzo singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazodigwaqa khona lapha basebelahla umgomo lwana abaza ngawo ukusebenza. Manje sekuminyene lapha akusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi. So ke ngithi bakithi naye operation Dudula bantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathengisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi basekuzimela khona lapha. Bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi. Ngibonge bantu benkosi ngithi asiqapheleni. Ye, nasi operation Dudula isimi isemnyango bakithi. Ngiyabonga amene kuleyo ndawo.
Nangagwa uya ku South Africa nangisegoli uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwa abantu babo kathi kalapha siye emakhaya uzwa angazi namafutha vela kodwa vodwa ake sicabange baba siya South Africa akake zamthavu lakhanyabo.
Salibonani lonke kulo.
Badala asiyeliye kitheleni aba bantu abalokhu bekhuluma ngokuthi ibrawuni badala ina alinanto iqiniso kithi emathebeleni brawuni kade abantu bayazala ikade kungathiwa ilozi yakhe akula ground ayikho lengamanga amangayo abadayo azayo besitshelwa amanga kuthiwa yigrawundi yakhe ayikho besiplashaplasha nangingakwazi ingantu yasiyizihofu sezingantu yasingabantwana nongasikuvule lokhu asiyeke sesizakusafasa kuvuma thinta ngosuku olulodwa asinezizathu zakuvumalangilangoa manje napha abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha apha mthiwa ngamani lokho kuza kuzogamula abantu amashulugu kwakhona maps akho nto ezifanayo okay mashushi akho nto ezifanayo velikho ugrawundi lihamba vele ayekade bekusekhona mabasilayo gavute khona eyiyo eyaceda abantu grawundi abantu abayephethe nangamanje lokho kuyenaka
salibonani lonke kulo.
Badala asiyeliyeliseleni abalokhu bekhuluma ngokuthi ibrawuni badala ina alinanto iqiniso kithi emathebeleni brawuni kade abantu bayazala.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zegugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwabalabo ababulawa ngesikhathi segugurawundi. Intengo yempuphu lokunye ukudla isikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.